The party will be superintending people at village level to make sure that people don't starve. And if you are a government bureaucrat,
ibandla liza kuba lihlola okwenziwa ezigabeni zonke zelizwe ukuze abantu bengalambi. Nxa uyisisebenzi sikahulumende ungaqhubi umsebenzi kuhle, ungamangali nxa sisukuxotsha ngoba sifuni ukuthi abantu bethu bafe ngendlala. Njengebandla, sizinikele ukunqoba impi yendlala le.